i-program le ukuthi sizama ukuraise awareness kubontanga ukuthi kukhona siyeshisa inani labantu abathatha izidakamizwa njengamachurch sekumele phezulu kube yithi esiqalisayo because amayethu lawa asemachurch ethu. So it's easier. Kulula kakhulu ukuthi thina sibathole ngoba bakhona emasontweni. Then thina njengezimo ziphethenalayini sila-infrastructures kuma-areas esisebenzela yiyo labo bakhangelele ukuthi babe leyinhlelo zoku-raise awareness kuma-areas abo on i-drug abuse. Njengaemalangeni lapha amayeko emashumi bakhangelele ukuthi babe le-awareness campaign yabo. But indlela abayenza ngazo yinike ukuthi khongana bafinyelele lamayethu bazwisisa ngendlela eziyitfo. Njengokuthi bona baplana ukuba le kwi-sports gallery i-sport tournament. So i-tournament yena labakhangelele ukuthi ba-raise awareness bakhulume labanye intanga ngokudlula ama-drugs. So i-catechic esiyenzayo zinhlelo nje eziqhubekela phambili ngezigaba ngezigaba.
Inhlelo lezi ziyaphumelela yini? Ziyafeza injongo yazo? Njalo likubona ngani lokho?
Okwakhathesi angeke sazi ukuthi kuyaphumelela yini ngoba yinto esisanda yiqalisa anti. So I'm sure ama-results khona ezaphuma ngokuya but esikwenzayo ukuthi sesizamile ukufinyelela kubosi kumntanga esili-access kibo kuma-areas ethu. Ngokuya ngesikhathi singabe sesinama-results athanje ukuthi hhayi ihlelo leziyasebenza and hayi azisebenzi.
Kodwa balamukela njani bona labo abasakhulayo bakhanya belesifiso yini sokulalela umbiko wenu?
Esesike sakhuluma labo bakhanya into yakhona bayizwisisahlulile but ukuhlupho nje ukuthi kwesinye isikhathi vele abanye esihlangana labo ngabantu asebe-already into it and ukuthi lizwisisane labantu abanjalo it's a process. I saw one day thing, but yeah, when I was just looking at the bakhona abalakho kuzwisisa.
Phakathi kwalabo bantu abaningi ibaba ngabafana kumbe ngamankazana?
Abaningi bangikhuluma ngabafana ikakhulu abafana yibo abaningi. Amankazana akhona nje but babitshane ikesibalinganisele abafana kanti abafana yibo abaningi bangikhuluma.
Lilazo ezinye yini inhlelo ezingayisizo zokufola emgwaqweni ezokukhulumisana lapho mathupha?
Ezinye inhlelo esinazo ukuthi kulabantu esebenza lapho ama-referral partners ukuthi abanye sibabonayo ukuthi lokhu kungaphezulu then we-refer to ama-institutions esibona ngani bengabancedisa like for i-counseling even abanye abafundisi esebenza labo befin-trained ukwenza i-counseling so labo also referring to ama-pastors esebenza labo to get counseling besides ukukhankasa emgwaqweni but we have ama-counseling sessions then lawona la ama-referral partners to endaweni lapho abangathola khona usizo.